vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize kungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu ukubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga, zikhona ezigijima ziyentshonalanga, enyakatho, eningizimu, empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho yikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina, ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlali sikhona, siyadlula, sihambe, sivuke, sichiye sonile laphana lalaphana, abantu basale sebedobha khonokho kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiya phambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC, abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo eCongress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube leCongress?
Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuna ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma-political parties icakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.